Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni lamhlanje mthwakazi ngomvulo mhla ka 19 kuNtulikazi 2021 yimi uNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho elupane kukanti emakhaya eziqintini kumavillages abantu abaningi abahlolwana
Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Lokhu esesikubona sebefuna ukuthi bona isinqumo noma ngithi isivumelwano esabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo.
Abalwela amalungelo basola eLebhilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo uMnumzana Saul Gwakubandlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1006 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula ayisithupha 2622. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 83619. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 12,043. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1,765. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezimbili 1,765 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,144,379. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 641,154. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi unjani umumo eLupane.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka usidla ubhedu eLupane. Kulabantu abafika abahlanu ababanjiweyo izolo belo lokhu, abathathu ngabakade bengazange bahlatshwa amajekiseni. Siyananzelela njalo ukuthi abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho eLupane kukanti emakhaya eziqintini kuma-villages abantu abaningi abahlolwanga. Ngakho ke kuba nzima ukuthi sitsho ukuthi lomkhuhlane usumemetheke ongakanani ngokubana abantu kabakahlolwa. Lokhu sikhangele njalo lomkhuhlane siyafumana ukuthi indawo ezinjengezimfa yikho okusabalalisa kakhulu lomkhuhlane. Kungakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ugatsha lwezempilakahle lisabalalise kabanzi imbiko endaweni ezinjengezimfa ukuthi abantu banake ukwenzela ukuthi benqabele lomkhuhlane, njalo babone ukuthi abantu lapho kubuthenwe khona kuyatholakala indlela zokuzivikela okunjengama sanitizer.
Endaweni eziningi emakhaya bayahlatshwa abantu kulezi nsuku, kona ngapho eLupane kumi njani?
Ngempeleni uhlelo lolu solufikile lwafika la uqala kwaba labantu abathize abahlatshwayo kodwa uzange kwahlatshwa abantu abaningi ngokuba na imithi yayibuye yaba mlutshwana njalo futhi siyananzelela njengoba ngengatsho phambilini ukuthi ugqugquzelo lwe-COVID-19 lusuka lugxile kakhulu kunkaba yelupane engathi kusesenta eku-growth point kukanti aya kuma villages kalugxilanga kuyafana la loluhlelo lokuhlatshwa abantu bahlatshwa kakhulu elupane center kanti eziqintini kuma villages akusabalalanga kangaka okuthiya abantu abanengi bengahlatshwanga ngoindaba zokuthi le ndaweni zezimpila kahle ezibedlela akutholakali emakhaya zilutshwana ezibedlela ukuthi abantu benelise ukuyafika khona kanti njalo lezibedlela eziseziqintini kuma villages azitholanga ezinengi limithi yokuhlatshwa kungakho ngingatho ngilesibindi ukuthi abantu eziqintini zemakhaya kabatholanga usizo lokuhlatshwa kakhulu kukanti le information ephathelene lokuhlatshwa kabalayo lokho kulokwesaba abantu kabaqondisisi kuhle kungakho ke kuyadingakala ukuthi kudephiswe imfundiso abantu bafundiswe ngokuqhakatheka kwalokho kuhlatshwa kukhithwe ukwesaba okugxilileyo ebantwini abantu baphiwe isibindi ukuthi lawa majekiseni awabulali kodwa ngokubavikela
Umnumzana Fumani Ndlovu ngoinhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane Abalwela amalungelo oluntu sebesoleka kakhulu uhulumende weBhilitane ngokubuyisela muva isizalwane seZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kweleBhilitane lwazise ukuthi indizamtshina ethwele abantu abedlula ikhulu izafika eHarare mhlaka 22 kuliviki isiyatshiya abantu lapha. Lanxa abalwela amalungelo besithi abantu laba balakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubulawa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eleBhilitane lithi abantu laba yizigebengu ezabanjwa ngamacala atshiyeneyo ezingaselalo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Difa Dube
siyazi babunkomo ukuthi udaba lweimmigration kakhulu kulelizwe laseNgilandi ludaba oluhluphayo kakhulu njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinsikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakulelizwe ngokungaliphathi kahle loludaba iloludaba olucina lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe leNgilandi afanele ngathi bakhohle ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano seGeneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kulelizwe ngobuphepheli nanoma yibuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela kodwa ke nqa umuntu eyawafika kulelizwe wafika ngobuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo njalo isivumelwano abasikreatayo bona esikhangelane namalungelo loluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kulelizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele zenelizwe ezamasi okungangokuthi lokho esesikubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo okuyinto ukuthi bona njengokhulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaliqondiswa ngayiphi indlela njalo akukho emthethweni kuleli lizwe leli ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe lomntanakhe ngaphandle kwesizathu thize mhlawumbe nxa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana lazana le umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali labantwana bakhe abantwana nxa bezelwe bezalelwa kuleli lizwe bahle bazale bephiwa ama-documents abo kuleli lizwe okungakuthi umzali wabo kuyafanele ukuthi kuyabe sekufanele ukuthi labo bamlungisele ukwenzela ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kuleli lizwe
uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe, nxa sikhangela umthetho, umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism, lapho kuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi, noma ukudiliza izakhiwo, noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo zinto ilapho fanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane ezibizwa ukuthi ngama-petty crimes, ama-petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdipote ngenxa yaleso sizathu, ngaphandle mhlawumbe nxa sekuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanyeka lowo muntu mhlawumbe laye uhulumende esezisenza ukuthi mhlawumbe ekugcineni begcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdipote lowo muntu. Lokho ama-petty crimes babunkomo, amajele akhona khonapha, nanoma ngibane nanoma ngibane noma ngabe kuwukuthi isiphepheli noma sosiphepheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahanjiswe ejele ayegwetshwe ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo, aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesinye isikhathi bakupha mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu, ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyakufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo se waqhubeka ngokuba le good behavior sokufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle, noma bamqale bamnikeze noma ngama 1 year la evama ukubona bewanika abanye abantu, noma ngama 2 years la evama ukubona abanye abantu until baze babe satisfied ukuthi umuntu lo sewatshintsha uqiniso.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo, sixoxela ekweleBhilitane. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe, unkosikazi Monica Motswangwa, kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kolimi lwesikhalanga, eKhalanga Language and Cultural Development Association, ithi idanile kakhulu ngokutshona kwentatheli zindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu, yena obelilunga lalinhlanganiso. Ube yingcwethi njalo edumileyo kulimi lwesikhalanga. UNdlovu ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Socha Moyo uthi balahlekelwe ngumthombo wolwazi lapho bekunatha khona iloba ngubani omileyo.
Silahlekelwe kakhulu ngoba ngumuntu ebesithi nxa kube lokunye esingakuqedisisiyo lungaba yinto nje engathi loba libala elithile lesikhalangeni, loba yinto ethile nje ehambelisana nemvelaphi yethu njengabantu besikhalangeni, ukuthola impendulo kuye. Ngumuntu njalo esiqale sonke iqembu le association ye-KLCDA, i-association ekhangelane lokuthi ithuthukise imvelaphi yethu njengamakhalanga, njalo ibe yi-association ekhangelisane lokuthi ithuthukise ukufundiswa kwaso sona isikhalanga ezikolweni. Ngumuntu osingathi thina ubephatheka kakhulu khonapho, njalo siyeme kuye nge-direction.
Liza mkhumbula ngani ubaba Ndlovu?
Ubaba Ndlovu zamkhumbula kakhulu njengomuntu obethanda ukuthi emanyanise abantu ebahlanganise, njalo njengomuntu ukuthi lanxa bese siyehluleka lapha ukuthi sithini, sesiswela ukuthi singakhangela ngapi emibuzweni esabasilayo, befana lokuthi singathina i-moving dictionary. Uthothi wona noma yiliphi nje lapha esesixakeka khona, ukuthola ukuthi yena uyasitholela impendulo. Ngumuntu njalo obengumuntu ube kuthele kakhulu ube ngalandawo ukuthi unganani umuntu omdala umntwana ube kuathenda ngendlela ozasala la usuthisekile yiko sizamkhumbula kakhulu ngakhona kunjalo ube kuthaza kakhulu ukuthi intsha iphatheke kakhulu ekuphamiseni ulimi le culture imvelaphi yabo
ebantwini abasakhulayo mhlawumbe abangaba bengakuboni ukuqakatheka kokufunda indimi zabo okuyinto ebiqhuqhuzelwa ngubaba uNdlovu ungathini kubo
intsha yiyo ikusasa lesinye lesinye isizwe yikho ubona uNdlovu beqhuqhuzela ukuthi intsha kumele iphatheke kakhulu ekufundeni lekuqakathekiseni ulimi lwayo ngoba intsha yiyo insika eyokuthi khona ikusasa lesizwe lingafi yikho sikuthatha njengokuthi intsha uma ingathatha ena le into ebifundiswa nguye ubaba uNdlovu ibambelele khonapho iqhubekisele phambili sibona ukuthi ulimi lemvelaphi yethu angeke ilahlekele isizwe sakithi kodwa kuza kusiya kuloko kuqina njengoba ngisitsho nje ukuthi intsha iyiyo ekumele ukuthi ikusasa lesizwe libe sezandleni zalo yikho kuba njalo nje ukusolugwaguba yiso isifiso sakhe njalo obephatheke kakhulu ngaso yikubona ukuthi njengomuntu omdala kathesibe seyi-trustee ye-association yethu esikhalangeni kafuna ukuthi echiyele abantwana yena ehle ephume total kodwa befuna ukuthi ebelokho ekhonapho lathi besivele simdosela eduze esikhathini sokuthi ebekhona ukuze thina intsha kakhulu labatsha futhi abangemva kwethu sithole esingakuthi thina i-foundation isika egcwele ulwazi olunjalo lukababa usolugwaguba sesishiyile
umnumzana Socha Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumente usephe abantwana besikolo abazinkulungwane ezingamakhulu amabili amaradio ukuze benelise ukulalela izifundo zabo emsakazweni njengoba izikolo zilokhe zivaliwe ngenxa yeCOVID-19. Iphephandaba linye lithi ibandla leZANU-PF yezansi yemaNdebeleni selicele ukuthi obe ngomgcini sihlalo walo kuloo mango umnumzana Ravelani Tshweni aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UTshweni ubulawe yiCOVID-19 ngolwesihlanu. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Yebo linjani izindawo yeye kuyaqanda man kuyaqanda kuyagodula sibili awunje akuqandi sibili kuyafiwa kuyaqanda over le corona la imakunjayo ya loku imemetheka ngamandla isiya phambili kuyagodula kuyaqanda sibili ngapha hayi kuyafiwa sibili kuyaqanda kodwa hayi kuzadlula kuzaphela hayi lo khulumayo Maxi Spanda, Mitchulu Chuku.
Studio 7 salibonani linjani okhulumayo umathema wenkayi yikho ke hayi isikorona sibambile so ke kudingakala ukuthi ngabe ochova laba abancane bame ukuthwala abantu yibo abaminyanisa abantu bahle babafaka umkhuhlane osuwile bakithi akusanitayizwe fakwa ama face masks so akufanelanga imota lezi ezincane zibe zisagcwalisa abantu ngoba kakulamawindi lapha abaphefumulelana so kungangena umuntu emoteni elomkhuhlane sehle bathelela bonke kukwenza umkhuhlane lusabalale yikho hayi siyabonga bakithi asizameni ukunqabela lomkhuhlane ngiyabonga
linjani balaleli linjani lonke nje basazi bethu hayi 90 linanzelele siqalelele ephathi le siqalele izithembiso zabo zabantu emanga lapho ngizwile omunye owagwelo lo nto omega spanda ekhuluma amaproject ayi-100 ubantu ezithutha ngobani abantu sesikwazi vele ukuthi amanga wodwa lawo kunini into zakhona kanti vele zivuya amasuku zovoto abantu sebekwazi sisebenzisane i-trick ayikona leyo uthembisa abantu amanga delela abazali bethu sibatshela amanga sizothi bavotele lokho sesikwazi ukuthi imali ifuna ukuvotelwa izani uhambe ihambe ibhizy ibhizi ebantwini bekhohle ukuthi kumele belungise la ma-tombstone la abatshontsha abantu abalulekileyo batshontsha ama-tombstone bamosha into egugulawuni bayinyathelela bayinyathelela abafunda ukuthi kukhulunywa ngayo babhizi ukhulunywa ngama-project owabolileyo sesikwazi izi-strategi zawo zonke zezimbi ezikwenzayo soze abantu asoze lithole lutho bantu bakithi asoze lithole lutho MDC izanu azoze kulenzele lutho kokwamaphathi kokokwethu akusoze flateleni nje lizijerodi into engekhoyo xamulela izigodi endlebeni lingathola kumbe njengokuthi lisemakhaya lingathola abakwenzayo lithathe kodwa ningabavotele sesikwazi ukuthi bahlale berobha abadala bethu ungasuza kuna project even eyi-one phakathi konale ayi-100 atsho wena uloze lunegazi bani akulo even eyi-one ezophumelela lapho kufunekala amavoti nje okuxha sikhathele ukuthi kube kudlalwa ngabazali bethu betshiswa ilanga bemamela into engekhoyo nje ngiqamba amanga igcekeni ngiye siyivumele nto le
Salubonani ku-Studio 7 kungaba kuhle imali iphilile lonke labasikhiphela indaba ezimnandi ezinhle zeqiniso singajabula imali iphilile qhubeke ngomsebenzi wenomuhle okhuluma ngudiwa likamambo ngike ngizwa ubaba lo okhuluma ethi yena ungikhansili emvuma umnankagu uyamenzela kahle wenza right sevule ama-project amaningi thina siwabone ngapha enkaya thina sibona lokhu kufanana kuphela imigwaqo yakithi luthuli kuphela ngamagodi kuphela so asazi ukuthi othina sibalwanga yini elizweni lapho enkaya thina sikabona itshintsho so if ma umnankagu esenza kusibalwa itshintsho asenzelwe lathi ngapha enkaya umgwaqo leyi engapheli yelungiswa sokuyavotwa ilungisa i-50 meters kube sokuthiwa kulungisa imigwaqo akulalutho abaphakamisa izinyawo sibone
Salubonani ku-Studio 7 anibingelele ku-Studio 7 zonke indawo lalifinyelela khona umsakazi ku-Studio 7 gama umthembeni ngibuya kwezimnyama eGlamtra nesicelo la mina basakazi ukuthi masingeke sidlulisele lo myalezo baculi bakithi especially abaculi umculo werumba umculo werumba uzohlala ungathi awuthuthu ngoba abaculi bethu bacula sengathi baculela iy'ngane ezincane zodwa iy'ngane ezincane azinayo imali yokuthenga umculo umculo ukuze baphakamise nabo abezama ukuthi behlale phansi umculo wabo bewenze ulangazele umuntu internationally bengaculeli nje lokhali yodwa ngoba lokhali ugcina umculo wabo ngathi usijabulelwa zingane ingane zibe zingenayo imali yokuthenga lowo mculo sincela ukuthi bake bekhuthazwe lapho beboniswe enye indlela abangawuhlela ngayo umculo werumba
Salubonani mahlabezulu okhuluma isizalwane sasechorocho ochino kakash siyakhala ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 asazi lwavelela ngapha asazi lophela nini uzima mani sokuphazamisa la mabhizinisi ethu thina abanye sizenzela amabhizinisi ethu mani akusathengiseki kahle isikhathi sokuvala ama-hours mancane siyaphangisa ukuvala asisebenzi kahle la mapholisa asihlupha lapha asigijimisa mani ayokutheliwa amapholisa lapho wanke mina ngosebenzayo hayi kunzima mana kusebenzeki kahle amapholisa mana sazi kuyophela nina sazi nje lobe government umbela isithathe advantage ngalo mkhuhlane asazi ukuthi sophephela phi nyabona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe kufe abantu abalitshumi lantathu kwele Kenya izolo ekudubukeni kwemota ebhewuke ithwele iphethulo yasilumata umlilo i-AFP ibika ukuba abantu laba bebezama ukuzithathela liphethulo Umsakazo we-Voice of America uthi abantu abafele kungozi yezulu lesikhukhula ezwekazi le-Europe emazweni agoqela ele-Germany lele-Belgium selifike kumakhulu phose amabili 183. Singene kudaba lwemelika. Umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kuleli lizwe lapho osubulele khona abantu abedlula ingxenye yesigidi 609,018 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu 34 million. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, isiphathamandla esibona ngokulwisana lemikhuhlane, umnumzana Vivek Mathi, uthi uhulumente ukhathazekile kakhulu ngalolu daba. Usole abenkundla zokuxhumana esifana le-Facebook esithi zehluleka ukunqaba imbiko yamanga ebangela ukuthi abantu bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio, umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Umumo lapha we-COVID lama statistics angkhona ngathiwa lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadolobheni lama smaller towns baya vaccinatewa, but singathi city puchambijana sisiya kuma rural areas ayi emakhaya alapha e-Ohio abantu abathembi lo muthi ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu. Plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayebamelele u-Trump wadliwa and bona ba-believe ngayena ukuthi hayi into lezi ezokuvaccinatewa ngeze population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani. But sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapho.
Bakhona yini obaziyo abalokhe bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
Engilabo abantu engibaziyo laba bangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi hiyo i-government control kibo. Ngiyazi lami abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi indaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years. But awula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine. So bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bangahlatshwa anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Abalwela amalungelo basola eleBhilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitsha ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo, umnumzana Sol kwakuba Ndlovu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.